izimbangela zinenge kodwa ke zimqoka ukuthi abantu okwenze basukuma phansi ikungalaleli kwebulawa city council nqa izakhamizi zikhuluma ngokuthi imithelo yezindlu iyadula kakhulu. Siyananzela ukuthi phakathi laphakathi kwanolomnyaka i-city council yabuya lomcabango wokuthi bathathe imali yakwamanye amazwe i-US dollar bayisebenzise kube yiyo esetshenziswayo nxa kuthe kwarethwa izindlu ukuthi indlu lendlu ingabe ibhadala malini ababekwiza ngokuthi i-rebasing. Khonokana ke kwabanga ukuthi izakhamizi zigcine sezingasenelisi ukuthi zithele imithelo leyo ngoba izindlu zisukela ku-$26 kusiya ku-$30 emalokithini amaningi, kube sokusithi-ke labana abangale kuma-eastern suburbs kumbe emayadini babhadala kuze kuyefika ama-$100+ US dollars. Imali leyo-ke ngase uyigugqulele emalini yezimbabwe kuba imali eningi kakhulu okwenza ukuthi izakhamizi zehluleke ukuyibhadala. Siyananzela ukuthi ilizwe lezimbabwe imisebenzi eminingi abantu bayazisebenza esikhathini esiningi khonokana kubangela ukuthi umuntu engasenelisi ukubhadala indleko yezindlu. Yikho-ke izakhamizi zisukumile ngobuningi zayafika khona ngale-ke last sithole zile njongo yokuthi zibone umeya, udeputy mayor kumbe utown clerk loba nje isikhulumeli secouncil ngakade singathutshwa. Kodwa okwenzakeleyo ukuthi bonke bona laba basuke batshala uvalo babelunguza ngamawindu bona nje amabombo kuvela ukuthi kulabantu abalunguzileyo.
Bakhona abathi okwenzakalayo okuze kubangele ukuthi abantu batshengisele ikwehluleka kukamunicipala ukhokhelwa libandla le-CCC. Wena uthini ngezombusazwe kudaba lolo?
Ukutshengisela kwabantu akusingeke sikugxilise kakhulu ukuthi yiliphi ibandla mhlawumbe likhokhelayo kumbe lingakhokheliyo, kodwa kuyananzela ukuthi ikhansili yakoBulawayo bakhona bebandla lezanu, bakhona bebandla le-MDC ekhokhelwa nguMonzola, bakhona bebandla le-CCC ekhokhelwa nguThamisa. Wonke khonokho-ke thina siyizakhamizi asikunaki kangako, esikufunayo ukuthi nxa abantu bethe bafakwa ezikhundleni basebenze besebenzisana lezakhamizi. Ngabe nanzela ukuthi leli qulo likhona ngumbe singathi ama-councillors la khona abaningi bakhona kabenzi imisebenzi wabo, kodwa-ke basuke bagijimisa esingathi kugijimisa ukulamba kwabo ngumbe izisu zabo. Uzafika ukuthi esikhathini esiningi bagcina sebesiba ngani ngabafana bama-city managers izisebenzi ze-council, ngoba konke okukhulunywa ngama-managers kukhanya banqekuza ikhanda, abaphikisi abanakekeli izakhamizi ezibi ezibakhethileyo. Kugcina kusenza ukuthi uBulawayo angathuthuki esiya phambili, njalo uBulawayo ungananzela ezindawo eziningi, imigwaqo, amaklinika, izikolo lokunye nje sokusiba bezingene eliphansi kakhulu. Khonkana kutshengisa ukuthi akulo lokho esithi ngama-checks and balances kumbe monitoring evaluation okumele yenziwe yiwo ama-councillors. Ama-councillors esuke azenza bona iziqhathwa ze-council, sebekhulumela i-council abasakhulumela izakhamizi, okuyikho kubangela ukuthi kugcine ungasela ama-checks and balances laphana e-councilini, ngoba kumele ukuthi nxa izisebenzi zisebenza ama-councillors kube yiwo amonitayo a-evaluate ukuthi kambe bangabe besebenza izinto ezifunwa ngabantu yini. Khonokho-ke sokubangela ukuthi izakhamizi zicunuke kakhulu kuseze zasukuma ngobuningi zisiyatshengisela. Ukutshengisela kwezikwenzileyo akusikho ukuthi ngoqala kugcina, hayi, zitshengisele kuhle kakhulu izakhamizi. Amapholisa azange ahlukuluze abantu, abantu azange babotshwe. Even lalo ugatsha lukamongameli, ofisi kamongameli bebefona bebuza ukuthi ngabe kwenzakale njani, hayi, sabachazela ukuthi kwenzakale kuhle kakhulu.